Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 16 kuNtulikazi 2019 ngontungamili inkomo. Kweze kuseni namuhla. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani luthi isilinganiso se-inflation sikhwele ngezinga elisabekayo ngenyanga edluleyo okuveza sobala ukuthabalala komnotho. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende uyaphumelela emizameni yokuhuga amankampani akwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi isilinganiso sokonakala komnotho lokukhwela kwentengo yezinto kumbe inflation ngesiNgisi siqiniseka kubi sisuka ku 97.85% ngonkwenkwezi sayafika ku 175.66% ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi intengo ziqhubeka zikhuphuka lanxa uhulumende ebeke wahlabela ingoma ebisithi intengo ziyehla ngemva kokuvimba ukusebenza kwemali yangaphandle egoqela idola leMelika, ipula leBotswana kanye lerandi lakwele South Africa. Isilinganiso se-inflation sikhangelelwe ukuqhubeka siqansa njalo ezinye ingcwethi zithi umnotho weZimbabwe ulakho ukutshabalala ufike ezingeni oke waba kulo ngo-2008. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe uyaphumelela emizameni yokuhuga amankampani kwamanye amazwe ngoba kulamankampani akwele Melika lakwele Bhilithane asesiza eZimbabwe. Kubeka intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chisospanda.
Umoyo obevakatshele kwele Britain ngenhloso yokuzohuga osomabhizinisi akulelo lizwe ukuthi bazovula amakampani eZimbabwe wethulela umbiko emhlanganeni awenze lezi zalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu esigodlweni someli welizwe eLondon.
We have been undertaking a number of reforms. These have been political.
Sesenzile inguquko kwezombusazwe, ezomnotho kunye lakwezomthetho. Umthetho wephosa uyakhitshwa. Sesivumile njengohulumende ukuthi wesulwe, njalo lalo owe ayipha lawo kuvunyiwe ukuthi ukhitshwe.
Khuluma ngezomnotho lentuthuko kwele Zimbabwe, umoyo uthe uhulumende wakhe selokudlilwana obuhle namazwe omhlaba.
Amakampani e-America ayeza baza kwakha isitishi samagetsi esikhulu iBathoka, abanye liyayazi i-hydroelectric power station izakhiwa yi-GE sisebenza leZambia, kukanti igas emathebhelelendi yonke kuze kuyefika eBinga, imitshina yezibhedlela zonke eZimbabwe, amakampani eBhilithane labo bayeza, abeDenmark labo bavumile.
Ngolwesihlanu umoyo lequle lakhe bathe besanda ukuqeda umhlangano wabo eChatham House bagidinisiwe bathethiswa njalo bathelwa ngamanzi ngabalandeli bebandla eliphikisayo ele-MDC okhekelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Okamoyo uthi okwenzakalayo akanandaba lakho sekhohliwe ngakho, kodwa abantu kudingeka ukuthi bazi ukuthi iZimbabwe asiyo amabandla ezombusazwe kodwa ngiyabantu.
Kwesinye isikhathi ukunganaki kungcono uqhubekele phambili ngokwenzayo, kukanti labo abakwenzayo bazaphaphama babone ububi besenzo sabo ngolunye usuku.
Unkosazana Lucia Dube ngomunye wabakade bemenyiwe kulomhlangano njalo uthi inkulumo kaSP iyamthokozisa.
Ukhulume ngokuthi le indawo efikiyo yiZimbabwe House. Okuyikuthi okusho ukuthi indawo lapha wonke amaZimbabweans kumele bafile free ukuthi babe khona khona ngentuthuko ezanywayo. Ngibona ngathi mina into eqatheke kakhulu ukuthi sizwisise lapha abavela khona.
Unkosazana Victoria Sibanda ungomunye njalo bekhona uthi ukhona kusolwayo ngalo umhlangano.
Kube kubuza imibuzo emlutshwane and yethen uminister spende a lot of time ekhuluma at least ukuthi ngabe nxa ukuthi uya engeja efanele ukuthi akhulume mbijana anika abantu opportunity ukuthi babuze.
Iningi lithi lifuna uhulumende enze izinto zibe lula kulabo abahlala ngaphandle kwelizwe. Unkosazana Angela Sidube ngomunye wabatsho njalo.
Okakhulu izinto ze-investment sifuna ukuthi ama-opportunities ethu acace. Sifuna ukuthi senelise ukuthi nxa sinama-projects angaphuzi njalo besifisa ukuthi siphathwe kuhle nxa sifika ekhaya semukeleke bathi sizizwe singabakhululekileyo.
Imela Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chiso Sibanda.
Izakhamizi zakoBulawayo ezigcothoza umsekeli kaMeya waleli dolobho uMnumzana Tinashe Kambarami zithi sezimelele isinqumo senkantolo ngamehlo abomvu kudaba lokuthi uKambarami kangenanga esikhundleni ngokusemthethweni njengoba wake wafunyanwa ngumthethwandaba elecala njalo wagwetshwa. Inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Restoration Movement iyo eyamangalela uKambarami yena omiswe emthethwandaba phezu kwaloludaba izolo. Kulezakhamizi ezitshengiseleyo ngeviki edluleyo zisola uKambarami ngokuzama ukuxotsha umabhalane wekhansili yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube umsebenzi esithi wenza imisebenzi yenkohlakalo. Izakhamizi lezi zenze okufanayo njalo izolo phandle komthethwandaba ngesikhathi kuhluzwa udaba lukaKambarami. Umantshi uthe uzakwethula isinqumo sakhe ngolwesine. Isiphathamandla seMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo ongomunye wabantu abatshengiseleyo izolo uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngensolo yebandla lakhe.
UMnumzana Kambarami ngumuntu owangena ngesingunde ngunde ukuthi abe ngukansila khona phana oBulawayo. Akusiyo muntu olesithunzi ukuthi angaba ngu-deputy mayor wakoBulawayo. Sesicabanga ukuthi i-MDC isidelela kakhulu ngokuthi i-impose okansila abafana loKambarami koBulawayo kulokuthi basebenzise abantu balapha koBulawayo ukuthi kube yiwo ama-candidates akoBulawayo.
Inhlanganiso yakho ibisola yini njalo okwenziwe ngumnumzana Kambarami ukuxotsha okwesikhatshana umnumzana Christopher Dube?
Into eyenzakale koBulawayo e-top lokhu isenzwa nguKambarami bekuyikuganga kakhulu lokhuyana. Siyathokoza ukuthi umeya wedolobho ubaba uSolomon Mkhune ufike wakhuza imihlolo watshela uKambarami ukuthi lokhu akwenzileyo kuphi. Wasebisela-ke ubaba uDube emsebenzini. Amakhansila okuza ekhokhelwe nguye uKambarami yiwo asele ethatha ithuba lokuthi njengobana umeya ekustadilive kube yibo abathatha isinqumo sokuthi ukhitshwe uDube. Bathe bekwenza lokho bahamba bele camera yokuyathatha ividiyo yalokho kuganga kade bekwenza ukubonisa sobala ukuthi bebevele besazi ukuthi bayaganga futhi kabaqinisanga ngalokho o-corruption akade bekukhuluma mayelana lo babuduba. Kodwa-ke yikho thina sihambile njengoBulawayo lathi njalo njengeMthwakazi ze-Republic Party sisiyakhuza imihlolo esesizwile njalo ukuthi ikhona imicabango ebikhona yokuthi ukhitshwe umeya osodolobho wethu uMkhune
kukhishwe njalo noDube bareplace nguye uKambarami.
Abanye njalo bathi lokho kungabe sokuyinketha bechabe sokukhethwana ngemhlobo lapha kungasakhangela ukuthi udaba yiluphi ngoba lawuphi umhlobo womuntu uyavunyela ukuhlala lapha afuna khona kumbe ukusebenza.
Amabala afana lalawo siwajwayele ukwezwa thina njengenhlanganiso yomthwakazi Republic Party kuphela nxa kukhulunywa ngemathebeleleni kumbe kukhulunywa ngoBulawayo. Asikaze sizwe nxa kukhulunywa ngendawo ezifana laboHarare kumbe eMashonaland. Futhi asikaze sibone abantu bemathebeleleni besuka ngobuningi emathebeleleni behamba besiyathatha izikhundla ngokomsebenzi eMashonaland. Kumbe besiyaphiwa ilendi, kumbe besiyaphiwa amamayini or amabusiness. So, into efana lalezo, siyazigxeka ngoba zirongo. Iqiniso ukuthi njengobana ku-constitution yaseZimbabwe kule devolution of power. Iyacaca nje devolution of power ukuthi omunye lomunye akathole empowerment kibo, akasebenze kibo, akahlale kibo, athole ilendi kibo. Yikho thina esingakho and lokho kakulani lokuthi ubani ngumhlobo bani kumbe ubani ngumhlobo bani. Okuqakathekileyo ukuthi sihloniphane ngezindawo ngezindawo zethu.
UMnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lukaKambarami loMabhalane weKansili yakoBulawayo, uMnumzana Christopher Dube sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uMnumzana Gary Twala Jackson.
Lolana ludaba olunzinyana kodwa ludaba engibona ngathi lusisize kakhulu. Kangitsho ukuthi kuhle lokhana okwenzakeleyo inhlabathi sizibona abantu abadala sebejithisana kumbe abantu esabanikeza umthwalo wokuthi bake bathwale i-business yedolobha lethu sibone sebehlambalazana kanjalo ebantwini kuyayangisa lokhuyana. Kodwa ngibona ngathi lusisize kakhulu ngoba ungakhangela indlela abantu abasukume ngayo kwaliwa ihle yajika kwaba i-issue ye-tribalism okuyi-problem enkulu kakhulu elizweni lethu laphana. Singasusa uBaba Dube loKambarami ke sine ngabo ke sinanzelele ukuthi kambe ingabe yini enze ukuthi abantu basukume ngokuphangisa kweliwa laphana sokuthi hayi lovele kahambe kabuyele kibo leHarare edition. Into fanele sinanzelele kwa kuyini okwenza abantu ukuthi baze batholele ligunya masinyane kangaka. Kuyindaba yokuthi vele esiyehluleka ukulungisa in-problem ye-tribalism okuyinto ehlupha kakhulu abantwana balapha kuleli dolobha izakhamuzi zakulesi sigaba sezivalelwe kakhulu amathuba kufakwa abanye abantu abangaphandle. Ngibona ngathi lapho nxa singalungisa leyo ndaba asingeke siphinde sibone futhi ama-incident anjengalana ekaDube loKambarami.
Kodwa kungalungisiswa njani Twala ngoba iziphathamandla ziza kutshela ukuthi hayi nxa kulilizwe kuthiwa lilizwe leZimbabwe lilizwe elibambeneyo umuntu uvunyelwe ukudinga umsebenzi yiloba eHarare evela koBulawayo kumbe koBulawayo evela eHarare.
Sesikuzwe kukhulunywa kakhulu lokho mnumzana uNkomo. Ngiyakuvuma futhi lami kodwa lapha ake singakhangeli ukuthi iziphathamandla zithini and futhi kangigcizelele ngokuthi ke siyekele umkhuba wona lokuthiwa iziphathamandla asoziphathamandla leyazana izisebenzi zethu kokuthiwa ngama-public service izithunywa zethu kufanele balalele thina hhayi ukuthi thina silalele bona abakuthombe abakucabanga kumbe abakufunayo. Okay, bese ngibuyela kupoint akhonaphana zami ukuthi ke kuchazele kahle ukuthi kangivumelani layo ngaliphi kangivumelani layo leyokuthi abantu bebe befakwa ezikhundleni befakwa emisebenzini ngeproportionate esiyibonayo laphana isenzeka elizweni. Ngakhangela indawo ezinjengabo-Gwanders Intercollege College laphana uhambe uyekhangela ama-students angena laphana kuthi iningi labo ngobani. Uhambe ezindaweni ezinjenge-Bridge Border Post laphana abantu abasebenza e-Border Post ngobani. Plumtree Border Post kuyafana ezikolo o-headmaster ngabangapha phetsheya kwaThangazi. Kwenziwa yini lokho? Kambe ngabe ngapha ebantwini bemathebelele kabekho yini abantu abangaba ngo-headmaster o-teacher? Ngibona ngathi mina abantu abazini abafika bafike ku form 4 bayakwazi ukufundisa kuma primary, aba heze A levels bayakwazi ukufundisa kuma secondary. Baningi abantwana bakithi asebadlile lawo mazinga bapasa, kodwa kabanikezwe lawo mathuba. Ubona sokusize omunye umuntu okhuluma olunye ulimi, isishona sike singakuchangeva lokho. Kwenziwa yini lokho? Sike sisukumeni singalaleli ukuthi iziphatha amandla zithini, kasikhangele ukuthi okufanele sikwenze kuyini. Kungenziwa intando yeziphatha amandla, kakwenziwe intando yabantu. Njalo abantu nxa besola kabalalelwe, kulungiswe kufanele kulungiswe khona.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa obelinda emaofisini eZimra ozidubule kathathu wafa kobulawayo izolo ngemva kokuqeda inyanga ezine engaholiswa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende sexwayise amanyuvesi ukuthi engalokothi akhuphule imbadalo yemfundo ngaphandle kwemvumo yakhe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli, okhulumayo ngumamthoko umfundisi. Ngikhuluma nje ngikhalaza ngase simo lethu sisibonayo ekhaya. La ikhomishini sayibona ikhona nxa ivulwa kuyikutimelana lokuthi ilungiswe. Ilungile. Wathi kule sikhala ngayo kakhulu into okumele yenziwe. Kakhulu kakhulu ngoba nxa sekunje elizweni sekukulo akube le price control. Ngoba ukudla sekudula lokho kungayenziwa. Abantu abasakhona ukuthenga. Kule bafelokazi lentandane zona abasebenza bathi badla ngathi ngoba bona balathi isitolo sabo sokudwa. So izinto esikhala ngazo zonisa, izinto sezidula kakhulu, njalo yikho kuza kwehlula ukuthi abantu bathenge ukudla. Ukudla kuze ku-expire, njalo laba abanikazi bezitolo ukudla soku-expire babe belokhu bekuthengisa. Abantu bathenge, sebegcina bethenga into ezizabagulisa futhi kusasa. Sicela i-price control ibe khona, njalo izinto ukudla i-price yehliswe ezintweni zokudla, ngoba abantu akula muntu ongaphila ngaphandle kokudla. Akwehliswe kube kulingani, siyakwazi izinto ziyadula, but lesi simo esiyisingakhona asisenzi. Sekukubi, akulungisi i-commission leyo nxa ivuliwe. Siyayemukela.
Hallo basakazi, ngiyathanda ukulibingelela lonke abasakazi bethu, Tungamili, Chris Gande, Thandekile Mhlanga, labo Ray Shotho, labo Gift Dube, itilinjani lonke khona ngapho lapho elikhona eMelika, nalathi siphilile ngapha kwele Zimbabwe. Hayi, impilo yangikhona yokuncenga-ncenga nje, hayi akulanto enhle eZimbabwe bakithi. Hayi kodwa siyalibonga ngosekelo lenu elilenzayo, sibili ukuthi sizwe lathi indaba eziqakathekileyo lapho esiyabe sikhona, lesupho esiyabe silalo endaweni zethu lapho esikhona. Hayi thina basakazi, hayi sithwele nzima ngapha kwele Zimbabwe sibili, akulanto enhle sibili. Hayi bengisemashopu nje ngathesi ngizama ukuyadinga kakhulu izinto zokulima lezi, ikakhulu iviri lokulima elekhuba. Waba ngitshela ukuthi iviri lokulima, iviri lekhuba $75 okuyikuthi ekuqaleni emuva lebesilithenga ngama $5 kusiya ku $7. Lokhu kuyamangalisa kakhulu hlobo sibili, angazi ukuthi kungayenziwani ukuthi nathi siphile sibili emhlabeni. So sokuphezu kwamandla ethu, ngoba vele kasisakwazi ukuthi senze njani na kule Zimbabwe. Nohulumende lo ohlale sithi uzalungisa, uzalungisa, asikwazi ukuthi uzalungisa kuze kube nini. So hayi, njengabalimi lathi beze siqala ukuthi sisedobhadobha uzinsimbi wamakhuba ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima singahlupheki kakhulu. Pho-ke hayi, izinto zinzima inhlanyelo yasikhulumi ngayo vele hayi kunzima kakhulu ukuthi nxa ukhulume into engalungisanga lonyaka vele hayi akola kulima kukhona so hayi siyacela sibili ukuthi angaba ukhulume into yasilungisela hayi kunzima kakhulu ngiyabonga abasakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo uGive Mondlovu eNkayi ngaphansi kwesigaba sakwa-Chayidolo usobhuku Mijek Ncube yabo.
Bantu bakithi nthaba zomse linjani kwindawo zonke ezijiyeneyo. Siyazi ukubana kathesi yisikhathi sokuthi sokugcwele ukuthi kulungiselelwa imigubho. Ngiyamangala, kuyamangalisa kuyethusa ukubana abantu bakithi kukhona abadala bakithi abalahlekisa abantu. Siyaphi lenkosi yemigubho, isizwe sifile, isizwe sisifa ngamandla. Kunini sayisebenza, kunini yahanja indlela yemigubho. Abantu bekuthona bekholisa ukudla inyama, alizidlini inyama emzimeni. Kodwa sisokola, ubuywa kanye ngomnyaka, kubulawa izinkomo kudliwa izinyama, amalanga amathathu. Isizwe silamba, isizwe sifa ngamandla. Asithiyaneni lokudlala abantu bakithi, isikhathi sokubana kuvukwe. Ikhona inkosi, ukhona uStanley Raphael Khumalo, yinkosi ezovusa isizwe, yinkosi ethunyiweyo. Asizukusebenza ukudla inyama, amalanga amathathu, sigijinyiswe izisu. Ube kanye nenyanga ongeke uyithwalele emzini wakho iminyaka yonke isikhathi sonkulamba. Isizwe siyafa abantu bakithi, vukanini emaqandeni. Isizwe sakithi sifile kodwa ikhona inkosi. Abantu lisayiziba, isikhathi sokubana simesekeni uStanley Raphael Khumalo kathesi. Uma singabantu sisazi esikwenzayo, esikufisayo nesikufunayo, mthwakazi omuhle, asivukeni silungiselele ikusasa lethu. Sizimele, kungani saba ngamagwala kangaka? Ayikho into esizayenza, ayikho into esizayilungisa ngaphansi kwesizwe esibuswa ngocindezelo olungaka. Abantu laba basingenele ngitsho lasezindlini zethu, bangene kiyo yonke indawo yethu. Umhlaba wethu uthethwe, umhlaba wethu usathathwa lamanje. Siyacindezelwa, kubulawa amakhampani, kwabulawa yonke into, ilizwe liyafa. Likhona loke liphethe ngenkosi yomgubho. Ayikho into ezasenzela yona ubulelani wenu lowo. Bantu bakithi sibuhlungu kakhulu. Ngikhuluma yini ndiweni, hayi akukuhle okwenziwa ngabadala nxa luke besenza kanje. Shuwa, hayi into yakhona ayisiphathi, ayisiphathi. Akula lapho esiza khona ngaphansi kwalesi sizwe ngisohulumeni wocindezisi. Singumthwakazi, kasizimeleni njengokuba okhokho babezimele. Ubugwala buvelela ngapha, bantu bakamzilikazi, ikhona umzilikazi wesibili. Asimlandeleni, asimesekeni.
Bogebe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwela umbuso okhululekileyo lamalungelo amakholwa esiKristu kwele Hong Kong bathi bazaqhubeka ngomzabalazo wabo bengela kwesaba. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukusabalala kwemkhuhlane we-Ebola emadolobheni amakhulu kuzaletha ingozi enkulu kuzulu wakwele DRC. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela olunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Amalunga edale lephalamende amane awebandla eliphikisayo elamademocrats okuthiwa ngumongameli Donald Trump kumele abuyele emazweni awo omdabu nxa esola okwenzakalayo eMelika. Asechotoze uTrump esithi ungumbusi omubi obandlulula abantu ngemihlobo. bekhuluma emhlanganweni abawenze lentathelo izindaba izolo. O-Congress Women Ayanna Pressley, u-Ilhan Omar u-Alexandria Ocasio-Cortez, Laura Shade Club bathe u-Trump kumele abekwazi mhlophe ukuthi bayizizalwane zeMelika ezipheleleyo njengaye. Ngokunjalo bathe kabayindawo. Bengeze bathi kabasoze bavume ukwethuselwa ngu-Trump lanxa engaze abathuke njani njalo. Bathe bazaqhubeka belwela amalungelo abantu ababemelayo edalele ephalamende. Abane laba bathi sesifikile isikhathi sokuthi idalele ephalamende lisuse umnumzana Trump esikhundleni kufakwe umuntu ohloniphayo njalo ongelabandlululo. Phakathi kwabane laba kulabansundu labalegazi labantu bokuza. Umongameli Trump yena ungumuntu omhlophe. Livuka njani mthakazi omuhle, sikhangele ukuthi abasenkundleni yeFacebook bathini. Kulo JT Junior Dube othena siyavuka msakazi, siyabonga lathi siyabonga. Namakuku Ntombi Ngwenya othi livuka njani, siyabonga Mangwenya, siyavuka. Nomadlomo othena linjani, Dingani Diqoza kamaqeda masuku othena Nkomo. Pamela Kumalo, morning everyone. Team Hlabangana uthi wena amavuko bakithi. Themba Nzima wena uthi sikathele ngale ndaba. Yeah, kwenzakala ndapo Nzima. Glenn Deo uthi wena morning. Kuzokuba lo Spanda Socks, Spanda uthi wena okoko bathwele nzima esibhedlela bephoqwa ukukhuluma isiNgisi. Ngabe onesi abezwa isiNdebele na? Zamo Dube Mthembo tena njani msakazi, siyavuka Dube, asazi ukuthi wena unjani. Uyangiqala lapha uMusa Mazibuko uthi wena izandla zedlula ikhanda Nkomo. Ngiyazi uthi ngikhitha kakhulu ngekhanda ngezandla lekhanda ukwedlula inyawo. Ngutsheleke Mazibuko ngilichapa enyaweni lapha ngakhulela esikhalangeni sigijima ondolwane labo Ndukus Malax. Ungabona lapha engigijima khona usoze ukuthande. Hayi ke sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Ugatsha lukarhulumente olubona ngezamanani luthi isilinganiso se-inflation sikhwele ngezinga elisabekayo ngenyanga edluleyo, okuveza sobala ukutshabalala komnotho welizwe. Umpantambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi urhulumente uyaphumelela emizameni yokuhuga amankampani akwamanye amazwe. Hayi ke sizigqiba ke khona pha ngengoma emnandi esiphiwa litshahelidala u-Obadiah Mathulane. uthi yena Somandla silisa lomuntu yakhula likhumbuleke zikhona izakusihlwa ngu-past 7 lapho liza kubake lilo Chris Gande kumbe usithandekile Mhlanga mina lani asidibaneni ikusasa same time isikhathi sinye ngu-past 6 ekuseni phela. Ayihlukane mthwakazi olivaleliswayo nguntungamilinkomo nkololokwana wamatukandulu.